Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDan Nonokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-4 bandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi lama-ahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili 190.
Passport office ibabhadalisa $190, the ordinary passport. But nxa befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announcewa ngokukhweza kwe-passport bathi i-150.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu isikhuthaze iziphathamandla zabomanisipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka, ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo.
Kukhulu njengenhlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe bakabe benze okungcono ngendaba yamanzi.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la ageleze ephuma emasimini.
Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190 izolo. Uhulumende wethule imbadalo yamapassport eqale ukusetshenziswa izolo engamadola alikhulu lamachumi amahlanu $150 esikhathi esithi ngawe passport ephuma ngemva kwamaviki amathathu, kuthi ephuma khonapho khonapho isizabiza amadola angamakhulu amabili lengxenye $250. Kodwa abanye abahambe izolo bedinga amapassport aphuma ngemva kwamaviki amathathu basuke belengise izandla besithi batshelwe ukuba kumele bahlawule imali efika phose amakhulu amabili $190. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Thembi Dube usuke laye elengise izandla komsitheli.
Passport office ibabhadalisa $190, the ordinary passport. But nxa befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announcewa ngokukhweza kwe-passport bathi i-150, but nxa usufike emaofisini i-190.
Manje wena uze ufike ubule emalini?
Mina bengile 150 nxa so ngehlulekile ukuthi ngi-collect i-passport.
Wasutshelwa ukuthi yi-190?
Iye, ngase ngitshela ukuthi yi-190 kumele ngibe le-$40 phezulu.
Kodwa nxa sikhuluma labo thina be-passport office bathi yi-150, i-passport yi-130, sokubuya le-$20 yoku-process. Wena abazange bekutshele khona?
Hayi, mina bangitshela ukuthi imali yakhona ayibuyi ka-1 in-190. Ihamba laphana bethi 150, uhambe laphana bethi sifuna $20, uhambe laphana bethi sifuna $20. So kuyabe sekugcina sekuyenza imali eyi-190. Then leyi $40 abayi-advertise lapha ababhala khona ukuthi i-passport sikhweli, babhala ukuthi 150.
Bakhona obabonileyo bewathatha ama-passport nge-190 yakhona yona leyo?
Abalutshwani kakhulu. Abalutshwane kakhulu ngenxa yokuthi abaningi bebekhangelela ukuthi yi-150. balutshwane ngibabonileyo mina kade bekhanya befile amafomu ukuthi sebengamuyenelisa ukuyibhadala i-190 leyo.
Wona amalayini abenganani ngoba sike sezwa ukuthi umnyaka usiyaphela kade sebelala khona abanye. Abenjani amalayini wena uzohamba?
Abe sehlile ngathi sikhompeya lokuthi ukuvala kwabo bevalele iholiday amalayini abenjani. Abe makhulu kakhulu but kade sabe sehlile kakhulu amalayini esemalutshwane ngenxa yokuthi iningi labantu leyo lingeke liyenelise i-190.
Wena manje njengoba ubutshelwe ukubana i-150 uthe ufika wabaqhubela yini i-150 bakutshela ukuthi ayenelanga?
Bangitshelile ukuthi i-150 leyi ngefomu then kuzamele uyekhiphe $20 ngale uphinde uyekhiphe $20 ngale, so ngavele ngangaziyenelisa ukuthi ngiyikholekthe ifomu yona liyani okumele uyifike.
Manje usuzenza njani njengoba uyehlulekile ukuthatha yona le i-passport? Uzadinga yini imali le eshoti leyo?
Sokumele ngihlale ngilinde ukuthi mhlawumbe ngize ngiyenelise ukuthi ngithole i-$40 liyana ngigcini ukuze ikwanyenele ukuthi ibe i-190.
Alo-ke ngunkosazana Thembi Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights sikhuthaze iziphathamandla zabo manispala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungele lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Le inkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba esesilela emadamu ngenxa yokuthi amadamu aleli dolobho asesitsha ngokungani kwezulu. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ngemfanelo ukuze kwenqatshelwe le mikhuhlane efana le-cholera. Wona osubulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni 258.
Kukhulu njengenhlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono nendaba yamanzi, abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa mina ngihlambe esitridini engibhadala itaxi kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayeneleyo njengahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lakoBulawayo semadamu futhi alusoze lwavalana ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho, ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi, ubukhokheli bezimwa iZimbabwe National Water Authority. Lokho izima yaba khona kuzalwa abantu bahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izima lokho yaba khona ayizali izali idamu ngitheli lodwa. Sibe sesisola lawa khona usola njani yena lowo melakwenza tshengisa ukuthi lala leadership. Iproblem yakhona akumelanga sichallenge sifihle umphini. Into yokuthi siyabe sichallenge sifihle umphini le yesifake khona. Nomasipala wakoBulawayo kumele athini ukutshela abantu amanga ebeloke sithi imcinga ngamadamu, imcinga ngamadamu. Ngakhuluma iqiniso, imcinga yizinwa eyehlulekayo futhi elokhu iqhubeka isehluleka. Yikho lapho kunenkinga khona. Uhulumende kathathe amandla okuthi kwakhiwe amadamu awanike uBulawayo City Council, awanike ama-local authorities adisbandle into yakhe leyo ukuthi akuyizinwa engasebenziyo. And zabona ama-local authorities abe sengemlandu futhi abe se-accountable and zabona amanzi azaba khona emadolobheni.
Alubana uthe waphiwa lowo mlandu wokulungisisa udaba lwamanzi elizweni, ungaluphatha njani ngaphandle kodaba lokuthi izinwa ibuyisele amandla kumakhansili?
Vele ngiphatha ngakhonoko ukuthi imali ngama 7 days ngakapheli ngiqala ukuvala izilwa ngivale kanhlekho yibe sengisuka lapho ngiphela local authorities amandla ukuthi afinance alungise amadamu abo athi ngikugejwageje ukuqalisa amatsha kaqalise kuye sekusithi sibe leinye itade ukhangela ukuthi andivele inkinga ingabi for instance ungakhangela i-Victoria Falls i-Victoria Falls iphakathi kwamanzi kodwa izakhamizi zishota amanzi kwenzakala njani khonokho kodwa kunedamu akula damu elile problem so sibe sesikhangela ukuthi each local authority inkinga yayo i-capacity constraint yayo ingaphi
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la agelezele ephuma emasimini. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalisile kodwa likhangelelwe ukuthi lizaphanisa ukuphela ngenxa yesikhudumezi se-El Nino. Utabo Kancube oStudio 7 uxoxa lomqondisi wehlangothi lukahulumende oliphathisa abalimi ole Agritech eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi sokuthi climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amanengi kungaba semasimini, kungaba semadlelweni okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibi lamanzi nxa kuyindawo ema amanzi.
Abalimi bengenza njani ke lapho?
Okokuqala simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njengoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabule insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungise kuhle umgelo uyakwenza lokho. Ukuna kwezulu ngamandla okwesikhathi esifitshane, yebo kambe singabona izilimo zethu sezime emanzini, kodwa akukabi yinto engaba lomonakalo kakhulu. Okuba kubi yikuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Yisiphi isixwayiso elingasipha kubalimi abafuya izifuyo ezijineyo ngalesi sikhathi?
Indawo eziningi izifuyo zethu bese ziswela amanzi. Amadamu lawo esilawo angaba ngamancane ngapha ngamakhulu asagqibeleka amaningi agcwele udaka. Izifuyo zethu bese zisithi zilanda okulichibanyana sokusele zibanjelwe edakeni bese zifela khonapho ngoba zingalamandla okuphuma zicakile. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi seliqalisile nje ukuna izulu njengoba kusenzakala kanje, asiboneni ukuthi lokhu esilandelela ukuthi izifuyo zethu zinatha ngaphi. Singaze saphongukuwekela sikhothele iganga sithi aziyazibonela, ngoba nxa zihlanganele ingozi yokuthi udaka lokhu lusabamba siyalahlekela.
Walo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi luka hulumende olwe Agritech eMatabeleland North ubexoxa icingweni lo tabuka Ncube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe ezise emaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi udokotela wesibhedlela seChinoyi utshaywe livili eliphume emoteni enkulu yohlobo lwe-haulage truck wafa duzele Orange Grove emgwaqweni weHarare eChirundu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulomunye umama weHarare osemangalele umahluli weHigh Court uJustice Catherine Bachi Muzawazi esithi uyamlandela emhlukuluza. URita Mark Mbatha uthi uMzawazi ufuna ukuthi avumelane lomnumzana watikona Joe owamangalelwa ngumbatha emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abalaleli labasakazi. Igama nguMandla Nkosi Mkhwanazi efela Busa. Ngilokudangala okukhulu kakhulu kuzwa ukuthi leZimbabwe lixotshana lodaba lombhuqazwe. Nanku phela umbhuqazwe lokuqhubekela phambili. Amapholisa abesiyoneni, uAmi ngamashona futhi. Passport offices Bulawayo Lupane Gwanda abantu besiyoneni. Amaporter post amashona futhi. Ababalisi ezikolo endaweni zamaNdebele kugcwele amashona. Abafundisa abantwana bafeyile kuthiwa amaNdebele abafunda. Izimseki banje ngamashona futhi. Ngitsho le judiciary system yonke ibanjwe ngamashona. Trade gold kobulawayo kugcwele amashona. Aleso sizathu umgubhu qazwe ulokhu usiya phambili. Kulusizi ukuthi kudlalwe ngengqondo zabantu kuthiwe khona kukhulunyiswana ngodaba lombhuqazwe. Kungalungiswanga izinto ezinjengazona lezo. Ngoba amaNdebele kumele lawo bazibuse endaweni yakibo kube yibo abasebenza khona. Kulokho okwenzakalayo yikho kanye okubhalwe ku-grand plan yesiyoneni. Alubana bekuliqiniso ukuthi kuyakhulunyiswana kulungiswa ngendaba yombhuqazwe kumele uqale kulungiswa. Lezizinto. Maleso sizathu ngibona kuyikudlala ukuthi kuthiwe khona kuyakhulunyiswana ngombhuqazwe. Ubhuqazwe yiwolo esikhuluma ngawo ukuthi amashona athathele amaNdebele imisebenzi, abathathele izinto zonke, abathathele amandla. Akulungiswa indaba le inxa kuyikuthi kulungiswa indaba yombhuqazwe. Ngoba kukhuluma ngombhuqazwe lokho kungalungiswa ngayo kudlala ngesikhathi. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye ngagcina lisatshana amakhanda abantu bengakwazi ukuthi chamisa kutshona. Lisafuna ukwazi abakade bengakazi ukuthi chamisa kutshona. Ukuthi chamisa kutsho umuthi wokumithisa kutsho umvusa nkunzi abakade bengakazi. So umvusa nkunzi lo chamisa yintoni? Uchamisa esazolishiya ehlathini ngiyalitshela. Yambona ukuthi uthuli njani umuntu wakhona? Uthula ngathi yonke into ihamba kahle umuntu wakhona nalo uchamisa. Ngivusa nkunzi. Ngiyabonga.
Siyabonga Studio 7, Happy New Year. Ah, uJoseph Juma kake kusiphaphela lo. Abantu bahlile ukulungisa bahlile ukuletha imali yelizwe idola laseZimbabwe lidala ziyanela likhona ngoma-90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu. Amafemu amele ujani manje okugcwela sengama-church idorobho lonke iZimbabwe yonke. Bahlile ukulungisa ngalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwe lonke. Babebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo besiya kokwe-Singapore ukuthi bangabosidwela kabi lo. Abazange ukuhlonipha bayabonani sizijima zabo sibone ukuthi badlala ngabantu. Bona bayaja basuthi fukuzodlalela ebantwini. Ma umuntu esuthi esiqala ukuphaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda. Manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu. Bona bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze ngobavotelwanga vele baswaka. Ngiyabonga umasenga lapho kubulawa iphumule emadokini.
Salibonani bantu bakithi. Salibonani bantu weStudio 7 ngabe linjani ngezindawo bantu bakithi. Sizwe zwakamthwakazi, sizwe zwamzilikazi nomambo. Siyaphila sihlobo zami, siyaphila. Into amahlungu into lesizwa ngoGawule, uPhilip Gawule, labo Joseph Chuma, labo umthuli Ncube, abantu bangikhona laba, ukuthi kathi bona badlalani, batholani, abantu behlupheka kangaka ngenxa yabo. Bona lokho besithi izinto zihamba kahle, into zihamba kahle, bekukhuphuka intengo yonke into nje iyakhuphuka. Eish, kusuka kube nzima ebantwini bakithi. Kube nzima lokho bencindezelwe okungapheli, imihla lamalanga bancindezelwa, manje siyahlukumezeka emazweni ngenxa yabo. Asaphathwa njengabantu, basisizele uma besibhekile abantu, hhayi babona nje udoti nje abantu bakithi. Sicenda isikhulumele labo ukuthi hhayi bazame ukulungisikizwa, bazame ukulungisikizwa, hhayi le nto abayenzayo.
Sibingelele inkundla. Ya, abantu abanjengabo-Joseph Chuma laba bayadinga uswele ukuthi khona umsutho kwesinye isikhathi uyinkinga ebantwini impela. Joseph Chuma laba labo Malani Nkomo abadala baqinisile ukuthi kulabantu abasutha kabisa. Ngoba amaqhinga la abantu kufanele bezibuyele namaqhinga angazi ukuthi basho ukuthini. Ngoba ungeke utwene i-government eni uhlale kuphela kulokhu ukhamisile kuphela abantu bekuholela njengenkukhu leziyana eziholela umumbu amabili. Kodwa utwene i-government angazi ukuthi kuthini lokuyana. Ngoba bazwakala ingathi abantu sokufanele bezilungisele imigwaqo, abantu bezilungisele izikolo, abantu bezenzele konke elizweni, bona bebuye kuphela ngokuqhuquluza imali befake ezikhwameni. Amadoda lawa, amadoda lawa angazi impela ukuthi acabanga njani shem.
Sakazi uThixo sebenzani bona ngihlale bezibedaba ngochitha isikhathi bese bazwile abakhohlisi bezanu uJoseph Chuma, ngoba vele bahlala bekhohlisa abantu kwase bajwayela nje ukuthi vele bangabakhohlisi. Uthi khona abantu kabavuke bezenzela. Alright, bavuka bezenzela, bazenzela ini? Yena lo hulumende wabo wenzani? Yini oyenzileyo bayenzela abantu bavuke kabazenzela? So bona bakujabulela ukuthi abantu bonke begcwala imigwaqo bethengisa into abayijabulelayo, yomabhizinisi abakhuluma ngawo lapho, ukuthi wonke umuntu nje sofanele ukuthi uma ezenzela abantu athengisa. Ubani ozakuthenga kathi masonke sesithengisa? Joseph Chuma, madoda siyakwazi, liyasutha linga ngapho kwezanu PF liyadlala ukuthi kudla. Kathi manje imali sidlanile lekudlayo, liyakwazi ukuthi iy'nkulungwane lezinkulungwane zabantu bayahlupheka eZimbabwe. But idaka bavuke bezenzele, bazavuka bezenzele kuphi? Manje ilizwe alinamanzi, amatisha awakaholi, amaphoyisa awaholi, amasosha awaholi. So lithi bavuke bazenzele ngani, ngoba laleyo mali ayikho. Ilizwe alinamali yalo, kusebenzisa imali yangaphandle, kodwa lina libabhatala ngamani yanale ilizwe elingasebenziyo futhi. So lithi kabavuke bezenzele ngani? Cela ndithule, imali lento elizayinyekeleza elizayifuna ukuyikhuluma Joseph, imali ingekho into elifuna ukuyikhuluma Joseph. Cela ndithule, ngoba lento eliyikhuluma suku zonke iyasinyanyisa pleasure, iyasicasula.
Salubonani, salubonani, ndingekela abasakazi bonke, ndi happy new year wonke umuntu, sijabulela umnyaka omtsha. Ya, kunomlaleli ekuseni okhuluma into ovelekame ngani iyanihlupha. I-COVID seyaphela phela, kodwa sayi-COVID ukuthi sesisakazeka ezindlini zendawo zenu. So for ukuthi i-news besizithanda sizithujwe life esiqalisa uphakamise kuchannel 9 silaleli. Maya phezu seliyenza half past 8 sokuphela, kodwa ngiqhubeka phindele into eyi-1. Ake sichazele ukuthi sesenza njani, kumbe sekuyinyuzela izithola ezinye kwisithanda sili 1 hour lekani bemnandi kabi, sijabula kakhulu. So lisichazeleni ukuthi okwenzakala nje, waliphindele beyelele half past 8 iphinde intathele kuthi ikhulume. Selake lisichazele umlaleli ibitshaya ekhanda sibili, namle kuyihlupha umlaleli omkhulu Studio 7. So sesimanga nje selinto kuliphinde into eyi-1, kuthatha i-1 hour leyo silalele into eyodwa, sesifuna sicishe.
Seven, Studio 7, bingelele ku-Studio 7, iZimbabwe yonke jikele. Nimalo baba alapha ukusifana izinkomo la, engavumeli lo msebenzi wegugrawunti uphathwe izinduna. Engawuvumeli usifangelize uright, umbono wakhe usifangelize uright, umbono wakhe uright kakhulu. Engamvumeli umnankagwa, engamvumeli umnankagwa. Lo mnankagwa sowathenga izikhali phela uredi ukulwa. So abantu nathi kufanele sithenge izikhali. Izaphu ayivuke mpela emaqandeni, Mthokazi Republic ayivuke mpela emaqandeni, ayiqale phansi kuground.
Ngiyabingelela Studio 7. Ungathi kuzisebenzi zenu, kulisi yezisebenzi zenu nabakhulumeli selinayo okuthiwa nguJoseph Chuma. Ngoba sengisho ne-airtime ayinikezwayo ukuthi akhulume iningi okumangalisayo, nganike yedwa ophile nakuleyo zanu, nganike yedwa okhona. Hhayi, siyakubona konke lokho sikubhekile. Abantu thina siyazama abanye nokukhuluma, awo ama-odero afakwa nezinye izikhulumeli namaphathi nje, amanye sizwe phela ukuthi kanti bona yini abanakho. Kodwa hhayi, i-Studio 7 kaJoseph Chuma udifenda la thina sithi hhayi, sobona lapho kuyawela khona indulo xaxa. Angazi ukuthi wayengafuni ngithi thina abanye sesiphile sabona abantu abanjengabo Jonathan. Jonathan wayesima lapha siculiswa udoti wezingoma, ingoma evikela leyo zane yakhona. Bathe sebemkhafula bamkhafula njengenja. OJoseph Chuma nabo bafolile nje bakudwendwe luyakhona pha. Hayi kayidefende ngani nimsupporta idefender kodwa ke sobuhla manyosi.
Lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi engakhethwa kuba ngumongameli uzavalela bonke abokuza abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwelemelika abasuse elizweni. Iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bavumelana laye besithi abokuza bangena elizweni belemikhuhlane efana labo TB. Phansi kwemithetho kaTrump afuna ukuyifaka ifana laleyo ayethula ngesikhathi engumongameli evimba bonke abadinga ubuphepheli kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho kuzaba nzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu, ama-illegal people abangekho emthethweni abangela maphepha yibo abangaba la mandla kokuthi bewadibhode, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadibhode, abanye behlule kukubadibhode begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona, sibone e-Haiti laphana le-Dominican okwathiwa ungxawukhulu wakho engasewa la wasewa lapha baxosha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantwabakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela e-Germany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelelwe ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo begxotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats, manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babagxotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho abantu sebesondele khona lokho?
Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu on mass in the millions, yiyo yikho oTrump beba-accuse uba bakhuluma ngabo-Hitler, nabekhuluma ngabantu bokuza abantu abavele ebhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo Hitler betransport ama-Jews to ama-concentration camp. Angumoni kusenzakala on mass. Bazakwenza khona oku ukuthi belandele abantu nge-immigration, abantu abangekho emaphepheni. Otherwise an act of Congress kuzamele befake imithetho. That means lapho futhi kuzamele bebe le majority ye-Congress. That is why le-Republican Congress kodwa kabala i-majority to pass that. It would have to go through the Senate. The Senate currently is a Democratic Senate. And konke lokhu kuzaba determined kakhulu nge-makeup ye-next hulumende, ama-election, ukuthi ubani beku-Congress, ubani beku-Senate, ubani uTrump engaze wini uzakuya ngokuthi ule-Congress enjani, le-Senate enjani. Nayo futhi I think other than abantu bakhe laba azama ukubafaka ambaboni bewina bonke, but abanye baba-reasonable people ku-government they've already seen ukuba they have to ukuthi moderate ama-excesses akhe.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhonapha kwelemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sekhweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport izolo bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ithi uhulumende labomanisipala kumele batholise uZulu amanzi ngoba kulilungelo lakhe. Sibugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandling sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.